ubotshelwa ukulambisa ingane yakhana njengendoda engumbalisi imali yakhe nxa isitsho ayisamenelisi ukuthi ayenze konke okufanele akwenze njengobaba womuzi. Kuyatholakala-ke ukuthi kwesinye isikhathi ukudla kuyasilela, lanxa esithi yena zonke izikhathi uyazama ukuthi khona okhalakho ukudla akuyabelanela abantu abakhe basale besidla laye, ethi nxa esemsebenzini ahambe lokunye ukudla khonokho kwenelisa ukuthengwa imali yakhe. Ngokunjalo kutholakala ukuthi abantwana ngale sebekhala ukuze kwafike kutheni bambophele ukuthi sesehluleka ukunikeza ukudla umntwana. Besebenzisa isisekelo sombuso lapho umntwana kuthiwa ulamalungelo ezinto ezithile ukugoqela lelungelo lokufa.
Manje njengamatitshala lithini lina, ikakhulu sikhangele udaba lweholo lokuthi iningi lithwele nzima, ungasitshela nje ngamafitshane?
Indaba le ntatedi Chris ibuhlungu kakhulu ma sikhangela ukuba umbalisi ukhangelelwa phezulu kangakanani. Kodwa-ke nxa usubuya ukhangela izisebenzi zikahulumende uqathanisa leholo elitholwa ngumbalisi kuzwisa usisi. Umbalisi nxa umqathanisa lo mongikazi uzathola ukuthi umongikazi imali ayitholayo ithe xaxa kulekambalisi. Ungadingisisa ebantwini abaningi uze bezwa besithi hayi iholo liyafana, sokusiya ngama-allowances abantu abatholayo. Baqinisile, ungathanda ukuthi ukhangele ukuthi ama-allowance atholwa ngumbalisi ayahlekisa nxa singakhangela ukuthi umbalisi usathola i-rural allowance ye-2000 RTGS. Nxa siphathe kuhle sebe sithi 2000 ilingana lempondo. Kambe ukuthi umbalisi ofundisa emadolobheni ungamqathanisa lo mbalisi ofundisa emakhaya, udubo olutholwa umbalisi wemakhaya lulingana lempondo. Khangela ukuthi i-transport allowance ikubo 7000 lokuyimadlana lawe sithi $7. Nxa umbalisi esebenza koBulawayo evuka ekuseni ebamba umchova kumbe kati ibhasi zabo zubuko zona ezokuthiwa zijibhelela nxa sowufana, i-$7 imhambisa kangaka emsebenzini? Sisakhulumke ngomakhaya ukuthi nge-$7 uzahambe emakhaya ayefike esikola kiso aphenduke abuye ezobona imuli yakhe akuyabuyele. Khonokho kukodwa kuyasitshengisa ukuthi kukhona okungekho kahle kuhulumente nxa sikhangela ukuba izisebenzi zakhe uziphatha njani. Kuze kufike esimeni sokuthi umbalisi uthwele nzima ukunakekela imuli yakhe, umbalisi uthwele nzima ukuzinakekela yena. Okubuhlungu kakhulu yikuthi nxa sikhuluma ngezinto zonezi njenge-athuzi, umuntu uyavuka esesithi yena thina siyingxenye yamabandla ezombusazwe. Kukanti thina sikhangelanga vele ezombusazwe, sikhangele ilungelo lababalisi, sikhangele impilo yakwampofu. Njengabantu abakugatsha lwezemfundo, abaningi kwezemfundo esihlangana labo ingane sizifundisayo ikakhulu thina vele siyame emaphandleni, uzathola ukuthi sikhangelane labantu abampofu. Buye lo titsho sihambe siyafundisa emakhaya usesiya kuba ngomunye umyanga ezezehluleka ukuthi yena esikolo lapha khona adle imuli yakhe layo idle kuhle.